ma vote ka July lana mhla ka 1 August kwadutshulwa abantu yakha limpopo kwaba lezindeke zazisapha eHarare wabuye kulandula la esithena akakwazi ukuthi ngubani obadeployileyo labo bona laba kathezi futhi sokwenzakele futhi kwaba ne-involvement yamasotsha ngakwazi lakho bona la ukuthi amasotsha lawa abakwenzileli laba ngabangathi ngubani odeploya amasotsha ngucommander in chief wamasotsha so yena engatsheli izwe selizwe leli lamazwe wonke ukuthi kwenzakalani emasotsheni ngakwazi manje amasotsha nxa enjalo la ukuthi khona sekulamasotsha angali amanye ngawangali akusho ukuthi kasila amasotsha lapha silama gruphu ngoba umthetho kwakuvumeli lokhu ukuthi khona umngameli welizwe ekhupha umuntu onjalo ukuthi khona ngakwazi ukuthi khona kula masotsha ahambe tshaya abantu bethayiwe babonakala bayakhuluma pho-ke uthatha nyathelo bani emasotsheni awaziwe yini ukuthi yiwa wakhe ukuthi bedinga la amanye amasotsha angawaziwe
lawo-ke okuthiwa angabe atshontsha ama-uniform lezi mota kungenzeka lokho
nxa kulamakhempu amagruphu nothi ami ku-one single command structure lokho kungenzeka ngoba uyabe ungawazi ukuthi ngawangabo kodwa akulamasotsha angena enkambeni kumbe abantu abangena enkambeni bephumele imota inga-asayinwanga ukuthi iyangabi amasotsha nxa ephuma enkambeni baya kuparade be-adreswa betshele i-purpose of deployment la kumele ukuthi befike bona bekwenze lezikhali ziyasayinelwa ukuthi seziphuma bazithethe ku-amari ziyangaphi zingaki zimnamba zembhobho yangkhona izikhali zakhona nokuthi omunye lomunye ophuma laphana uphuma esayinile kusaziwa ukuthi bangobani bayangaphi so ukuthi kuphume izimota lezintege nemibhobho kuphinde kuphendule futhi ngoba kasikezi ukuthi khona kukhona okucathileyo okuthiwa khona ngakukho lathi besikudinga eziwo-vetrain ukuthi sikuzwisisise kumbe njengezakamizi
ingxabangxozale kodwa ingenzakala elizweni elinjengezimbabwe sikhangela indlela umbuso owathathwa ngayo kumongameli Mugabe
iqiniso eliphelele esibili alubana ikhona i-chain of command engayisiyaziwa ngumnankagwa ngasezike zadumelana zadubulana so mina ngizathatha ngokuthi khona umbaba umnankagwa uyakwazi sibili ukuthi kuyini okwenzakalayo enkambeni yakhe ngoba ngasekhuphile amabutho sibili alwisana lalabo bantu so lokho ukuthi khona sithi thina suku-accept ukuthi khona ethi yena kakwazi kungenanyathelo elithathwayo sesibuyela futhi khona aparentini ka-agasti one ukuthi khona akwaziwa laba abantu abadubulayo ukuthi babengobani abe-opposition babedubulana hhayi lokho soze sikuthathe lokhu umnankagwa njengenkokheli yesize kaphuma egcekeni ethena wabadeploya sibili labo bantu icommand yi-one army commander uyi-one uvelario usibanda so-ke icommander in chief yi-one